Kuyadanisa, kuyethusa ukuthi kubonakale ngalesi sikhathi esinzima kule lockdown khona, abantu abangavunyelwa khona ukuya emsebenzini, amakhampani angavunyelwa khona ukusebenza, inhlanganiso zonke ezingavunyelwa khona ukwenza imihlangano. Kodwa kubonakale iZANU-PF Politburo bebizelana emhlanganweni ukuthi bona bayehlangana benze umhlangano ngolwesithathu emahofisini abo, bengasebenzisi si ozumo, bangasebenzisi oskype, bangasebenzisi nje yonke i-social media ekhona, kodwa besiyahlangana manqamu bekhangelene. Kuyinto edanisayo kakhulu. Kulapho-ke abathelelana khona-ke imikhuhlane, kulapho-ke imikhuhlane eyanda khona ngoba behlangene bona. Okwesibili njalo, uZulu weZimbabwe uyethuka uthi kati yena uyalelwa-ke ukusebenza, kodwa-ke abezanu-PF besenza umhlangano, okutsho ukuthi into ekhulumayo kayisiyo-ke abayenzayo. Yikho-ke uZulu-ke uzagcina sengasalandeli-ke izixwayiso lezinqumo ezikhona ezokwanqabela-ke lowo mkhuhlane we-COVID-19.
Ngokuhlangana ilizwe livaliwe njalo amanye amabandla loZulu jikelele bengavunyelwa ukuhlangana, mbiko bani ibandla leZANU-PF eliwuthumela ebantwini lapha?
Kuyatshengisela uZulu wonke jikelele ukuthi-ke ibandla leZANU-PF kasobandla elilandela-ke umthetho, kalisilobandla elilandela-ke intando kaZulu. Libandla-ke eliphila-ke ngoganyavu, lisenza-ke intando yalo, liphikisana lomthetho yabukhona. Ikanti njalo elikutshoyo lelo bandla kayisikho elikulandelayo, ngoba siyakhangela ukuthi amafemu avaliwe, abantu kabasebenzi, imihlangano yenziwa, kodwa bona-ke eyabo-ke imihlangano beyayenza ngesikhathi sabo. Siyakhangela ukuthi ama-by-election bavalile, siyakhangela ukuthi amanye amabandla ezombusazo ayenzi-ke imihlangano ngaphandle nxa esenza-ke ku-social media, kubo Zoom-ke lakubo Skype, kodwa bona-ke bayahlangana. Kuyatshengisela-ke ukuthi libandla elinguntando kayiphikiswa-ke, libandla njalo elingahloniphi kunye lezinqumo zalo elizenzayo, libandla elinganakekeli uZulu ngempilo yakhe. Ngoba sakubona kusenzakala-ke ngoDisemba-ke langoJanuwari, lapho-ke ababesenza khona-ke amaphathi. Amaphathi ayiwo agcina-ke senza-ke ukuthi i-COVID-19 le imemetheke kakhulu. Sabona-ke begula kakhulu amaminista-ke, abanye besitshiya-ke lezinye iziphathamandla zikahulumende. Kabafundi, kuyatshengisa ukuthi ngabantu-ke abangafundiyo ngalokhu-ke isenzo abasenzayo-ke ngoDisemba langoJanuwari besenza amaphathi. Baqhubeka-ke besenza-ke imihlangano-ke bangahloniphi-ke izinqumo ze-World Health Organization, kanti lezi nqumo-ke abazenzela zona. Yikho-ke kwenza-ke ukuthi uZulu-ke angabahloniphi kusasa, angalandeli-ke izinqumo-ke eziyabe zifakiwe, ngoba kukhanya ukuthi lezo zinqumo-ke zifakelwa abanye, bona abezanu-PF azibathinti.